Intatheli izindaba ezimbili sezibotshiwe zisetheswa icala lokusebenzisa incwadi ezibavumela ukuthi beqhube umsebenzi ezama press cards omnyaka odluleyo. Lanxa ababona ngokwethulwa kwembiko besithi imbadalo yencwadi lezi imenyezelwe izolo likabula, njalo umthetho wokusetshenziswa kwazo usanda ukubekwa ngolwesihlanu. Kubotshwe uMichael Magoronga eKwekwe izolo, Lotino Tender Samkange eHarare namuhla. Lanxa ugatsha lweZimbabwe Media Commission lwaluthe intatheli izindaba zingaqhubeka zisebenzisa incwadi zanyakenye. UMnumzana Thabani Moyo isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo entatheli izindaba yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe uthi bayakusola lokhu okwenzakeleyo. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi uzadingisisa ngalolu daba. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC uMnumzana Felix Magalela Mafa uthi ibandla lakhe liyasola ukubotshwa mahlayana kwabantu.
U-Vice Chairman wethu uJob Skala bayamhlukuluza. Bahlose ukuthi abantu laba babanjwe imikhuhlani ethize efanana le-COVID-19. Kwenzeli ukuthi babhubhe bachiye umhlabalo. Liyazwisisa kahle ukuthi Hopewell wayencedisana lo Jacob Ngarivume besithi kufanele ukuthi kube le demonstration mhla ka 31 July 2020. Lo Skala laye wayengumkhulumeli wabo. UFadzai Mahere laye wahamba waya demonstrate. Sesibona mhlophe ukuthi abantu laba ababotshelwa amacala omnyaka ophelileyo. Sihambile sayakhangela ama prison ayisiwo ma-prison, ngama-dungeons lapho okufanele ukuthi abantu bagqitshelwe bephila.
Lokhu kwenzakala umthethwandaba wenqabele ukuthi isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance uMnumzana Job Sikhala akhululwe ngemali yesibambiso eye-bail. Lokhu kutsho ukuthi uMnumzana Sikhala uzaqhubeka esentolongweni kuze kuyefika olwesithathu andubana abekwazi ukuthi uyakhululwa kumbe hatshi.